Iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu swabone botsha kakhulu swabone ihlukuluzwa kakhulu sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imhlangano lisalelwa ukwenza inhlelo zalo amalunga amaningi edalela eParliament lamakhansela zethu sibone iZANU-PF waxotsha eParliament iswaxotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhethwa iby election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhetha abafuna ukuthi babamele lwephule kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo. iZANU-PF bicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yiyo yenza ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho, kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayinike abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo, ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa. Yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolu lukhitshwe ilizwe leMelika.
Kodwa abezano Ndlovu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula.
iZimbabwe iZANU-PF ke lo hulumende wayo kaMnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni. Bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela, abangaqondanga ngabanye, bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwe abanye abantu baphambanisa bona baqondile. Kodwa eqinisweni ke ucubungulo lolo luphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF. Yikho ke singafisi kumbe singacabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma, kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo iminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa. Sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo, baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abeMDC Alliance abavaleleyo lekho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga. Hambe emthethandaba indaba bethonisiswe lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho. Injongo ke yikuthi ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke.